Inkuthazo le yenziwe ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo ubona ngezabesifazana kuhulumende weZimbabwe. Unkosikazi Nyoni uthi kuqakathekile ukwenza lokhu ngoba omama yinsika yemizi, amabhizimusi lokunye okuthiyeneyo.
Akula baba ukuthiwa nanguyani umazakhela ongunxumalo kumbe onguthuma. Kodwa uzakuzwa kuthiwa umuzi lwa ngokamaNdebele, umuzi lwana ngokamaNcube. Ukuthi ukuthi omama balakho ukuthi benze izinto ezinhle eziphakemeyo, ezakhayo, ezilingana lezabo baba, kodwa bahlale belokhu becindezelwe ingani kabenzi lutho. So i-International Women's Day iqakatheke kutheni? Sokumele ukuthi abantu sibakhuthaze, sibakhumbuze ukuthi omama ngobani.
Uthi kuyajabulisa ukuba ilizwe leZimbabwe liyazama ukuthuthukisa abesifazane.
Kwakhathesi omama beZimbabwe bayaphakama. Asithathe o-ministers of state, uzathola ukuthi islama provinces alitshumi, abahlanu ngobaba, ama-minister amahlanu ngomama. Bese sithatha futhi ku-civil servants. Kuma-civil servants abaqhatshwa nguhulumende, 54% yama-civil servants ngomama. Okutsho ukuthi kukhona kokuhle osokusenzakalo sokutshengisela ukuthi omama imisebenzi bayawazi. Kodwa emisebenzini ephakemeyo enjengokuthi omama abalamabhizinisi abo amakhulu, lapho lokho sisesebafitshane.
Olwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe uthi kunengi okubhekane labesifazane.
Omama namankazana yibo abaningi emphakathini wethu abayenza more than half, esingathi 52% yomphakathi, kodwa yibo njalo futhi abahlukumezeke kakhulu nxa sesikhangela indaba zepoverty, ezemkhuhlani, i-climate change ba-affecta kakhulu.
Unkosikazi Bhebhe uthi imithetho yelizwe isekela ukuthuthukiswa kwabesifazane, kodwa kukhanya engani inkokheli yelizwe kayenzi kahle kulokhu.
Ngibona ngani iZimbabwe ile mithetho emihle kakhulu ephepheni. Osokusele ukuthi kube le political will, le implementation, and amalanga lawa lenyanga le ekhangela amalungelo abomama, International Women's Day, aqhakathekile ukuthi sibuzaneni ukuthi kanti kusilela ngapi.
Obunye njalo olwela ilungelo likaZulu unkosazana Florence Ndlovu uthi usuku lwe International Women's Day kalutsho lutho ikakhulu nxa umnotho welizwe ubhidlika.
Ilanga le Women's Day lilanga elikakathekileyo nxa ilizwe nalo liraithi, but imali ifika leli langa sikhala ngokuthi ezibhedlela kulamaphilisi njengabomama, sikhala ngokuthi asilimanga, abantwana bazahamba ngani ezikolo, libuye nje libe lilanga nje.
Uthi abasifazane bazaqhubekela phambili besenza imisebenzi ephansi.
EZimbabwe lawo uyabona ukuthi i-employment vela isekho, bazaqhathwa ngapho mama bathola amathuba. Sesizaphelela ekuthengiseni amatamatisi, yeyamathuba ekuthengiseni amatamatisi silawo. But in terms of quality work and quality businesses, akula. Sizathuba singama-traders size siyeguga.
Uphinde wathi akuncedi ukuba lamalunga edala lephalamende amanengi awesifazane.
Yifukabani elabo mama basephalamende, bayenza kuphi ukutshintsha nxa besephalamende? Nxa sikhangela for instance indaba ye-whipping system esikhala ngayo le, ukuthi alright omama indaba zabo zingena njani ephalamende, ziyaprioritizwa yini nxa zifika? And on top of that, masebekhulumile izinto ezibakhathazayo, ziyaphenduka yini zizo-implementwa phansi?
Usuku lwabesifazane lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights.